Isimo lonyaka izwali nanga amanzi emfuleni izifuyo kukwamalela kulamanzi ngitho abantu emasimini azivunanga lutho khangelele ukuthi inhlelo zomhlaba zisincedise ama organization njengabo World Vision ngoba nxa kungayekelelwa sibili ngaleyo mnyaka abantu bengafa sibili kakhulu.
Singatoma nje liphila ngani
abadala abakhulileyo kulohlelo lwe-social welfare luhamba lukakuza nje lapha nalapha abadala labana abaminyaka e-over 65 kube sokuthithi laba abatsha njengoba ngijilo abantu benkosi bahawula ngendlala.
Pho baphila ngani kolapho bolabo-ke abantu abanjalo?
Kunzima Dube, kunzima kakhulu sibili kulo hlelo olusithembisileyo kuwona la malanga olwe-ORAP lusithembisile ukuthi mhlawumbe ngcele uzasihawukela luzasinikeza amabili.
Kodwa libona ngazane bangalinika yini?
Ye, ngesimo esikiso sona hayi bangasinikeza ngoba hayi kubi kakhulu abantu bengafa. Uhulumende silaye lo hayi ekuncediseni abantu kukhanakala ndaba nabantu ngendlala ngoba ngake kukwanise vele ukuthi abanikeze ukudla.
Singathi ukuze liphume esimeni lesi elikiso baba Moyo kumele lenzeni ngoba lisuze lihlale lidinga uncedo.
Ngakuyavuma uhulumende wethu abambane lamazwe omhlaba la angani alezimali kugejwe amadamu kumbe kwenziwe izibhorane zohlonze oluphezulu lezi ezisebenzisa ilanga kuvulwe ama-irrigations kufundiswe imfundiso zokuthi abantu bezimele bethelezela besebenzisa lawo madamu ngoba singathembela ezulwini njengoba sibona umkhathi lokhu utshintsha amboni ukuthi indlela le ingaphuma.
Kodwa amadamu angikhona ubonana angagejwa mbani wona ngombono wakho sibili?
Ngesimo esikhona okumele kwenzakale lapha amazwe omhlaba kumele engeneli mbona ngani nxa kungaba i-donor funding ngoba imali eZimbabwe kayikho so i-donor funding mbona ngani yiyo engasincedisa ukuthi size sithole uncedo lokuthi sigejele amadamu.
Lina njengezakamizi lingeke laqalise okunye nje ukwenzela ukuthi phela nxa kubuya abantu abale mali babona ukuthi lani liyazama phela kukhoneseleke lakuzama ukuthi lilondoloze amanzi.
Kunzima mthembo ngoba kunzima ukuthi singathi singazamani ngoba into ekhona into yonke efunakalayo ukuze uqalise into yimali so kuba nzima ukuthi sithi singathi singazamani ukuze siqalise ukuthi sibe nendlela yokulondoloza amanzi.
Izifuyo-ke zime njani khonapho?
Izifuyo akubi zicakile kakhulu ukudla kukho kathesi kule hlelo ezivukileyo ezelid ezithengisa i-stock feed ngesimo esikhona i-50 kgs ye-stock feed lethu iyadula almost $25 ngemali le yakithi ye-RTGS so imali yona le ukuze uyithole ngumlilo elizweni lakithi ukuze uyihlanganise uthenge le-stock feed.